soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela imsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlazi ku 12 uNkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
manenga amabhasi siwabone ukuthiwa ayethulwe bantina yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni
ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengi swa uZulu ukuthi asethengiwe nyakenye kodwa aphinda anyamalala
akuze ngubheme iphi pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje lapho sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheke ukuthi lami ngibe hayi
kodwa eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo unathwe umhluzi wazo ukuthiwa uyadaka okumangalisayo
ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo sibona kuphela efuqa ebazalinda kumatitshala
asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane zonke lezindaba balezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengiswa uZulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubhahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu dubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela umongameli Emmerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kunkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala ungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe
ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthiwa sokuzasebenza uZupco ngake ngaba njalo lohlelo lwenye imisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho enyimele inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe gasila crisis ngeze transport esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukela ekuqaleni esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke kathwale nguZupco ngitshoni ngalokho manenga amabhasi siwabone ukuthiwa ayethulwe bantina yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni uZupco kalamoto yikuze ukuthetha amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhambisa ukuhamba emakhaya wawazwisa ukuhamba emathareni wathi wafaka isticker ikuthola amabhasi akhona aya ama-colors wonke weflag yeZimbabwe ngani isihlahla sethisimusi kuleyinye yellow kuleyinye igreen kuleyinye ipink kuleyinye yini konke okuthi nguZupco phela isinamathile sinamathele emdilingo kwathiwa Zupco aso Zupco lwana yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe isticker phezu into esiqala khona kuzupho kalamuta asiqaleni khona so ngaleso sizathu ke uzupho njenge company kayisoze i provide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni lezi zinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzupho kalazo so nakhathe sike sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga ye transport kazani kulungisa inkinga ye transport uhulumende ulungisa inkinga ayenzayo inkinga yokuthipha amakhombi yebo kungathiwa simtshayela ihlombe simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayipha ucorrect amamistake akho uhulumende akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha ye singathi ayihlombe uthi sezewabona iphutha lakhe uhulumende selilungisa hlezi ingxenye yikho esingamtshayela khona ihlombe kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisele ekuqaleni abantu baminyana yonke indawo kodwa akuthelelwana covid kodwa lingagada ikhumbi engelasipithi esivale eguzuko then liyathelelana icovid yikho sithi vele bekungela crisis lapha basokubalungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo
unengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini
obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisele ekuqaleni yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi covid yathelelwana ngokuminyana wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza kodwa lingasahlalisa abantu nga-4-4 lihlalisa abantu nga-3-3 ukuze abantu bangaminyani sibe sesithatha yenali imali kade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzuko sibathelela ifuyeli sithini sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi-1-1 abangasamthwala yikho lakade kumele sikwenze from day 1 kumbe nxa singenamali yokwenza lokhu bemele siye ebantwini sithi hey bantu saba sesinenkinga lapha belibhadala nge-50 cents kodwa kathesa kusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi ngangcono kube yi-60 cents ukuze kuthini kukhave lo umuntu ongasagadiwe yonke inkinga yokuswelakala kwezimota leyo ibingaso zibe khona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili kathesi kunjenje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe kodwa amakhombi ona lagathona egijimisana la mapolisi futhi ngoba imithetho yakhona ayicaci ukuthi vele kwehliswe ngaphi akwehlukanisanga ngaphi and yikho okuzasidalela ingozi kakhulu okuzasidalela futhi ne-corruption abafana labo nayasebegiza okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombi angena emgwaqweni kodwa maybe sibe sesibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu kodwa njengoba vele siminyanisa kuzupho so akula ncedo asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu ngoba vele kuzupho sihlala siminyene nga-4-4 so lakule ikhombi vele ngela sticker sikazupho asihlaleni nga-4-4 kuphele lokhu nxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini asingabaminyanisa ebhasini asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zupho
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izitshubo amadayipha kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin cocaine crystal meth lensango iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo, besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengenamicabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo.
Kuze ngubheme i-peer pressure ngami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje lapho sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheke ukuthi lami ngibe hayi kodwa iqiniso ukuthi okusarayo kugcina so ungenza lami into yakho na iyisayekele sihlala vele ukuthi sihlala kusithi lokho ngibhema 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 noma ngile imali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umgani noma yini siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khona lokho nje kabangani
ubuthu moyo uleminyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni
yena athi uyathi usunathile baba nje okwesona esisikhathi usakunathile usakudayisa induku zabe zingekho zingekho serious ekuseni waphaphama lapho ayiphaphala zilikubulala qala phansi
uDavid Ncube uleminyaka engamathumi amabili uthi yena ungadoli umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje
ungunathama sometimes the extra lokho wathi ngothomboni lokho ngisikazini lokho lokho kuyalimaza umzimba lokho baba khale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala imbuzi uthi wabona umngane wakho la isithi asila mini kuzo kuba uyizo lo mbono ngeli day dakabhala awusakwazi ukuthi imali yini ukuthi ungikwazi ukuthi imali ngcwe ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ucaba ukuthi imali ngabe ngayibhenka ithi nezidey
omunye ongulova nguMarvin Mnkulu oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa
lapha ngathi ingoma lapha ngizama ukupha ama-stress ukuthi ngisebenzi angisebenzi so ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu nginganathanga ngiyezwa sengibise ngiyabona sengidakiwe ngingasacabanga okuningi sengitshoneni le khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somuntu
pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi
amaklubhu lokhu ama-NSF lokhu wabilisa khaba kuthatha ngingabona omnye kuphethe kuqumeka ngiyalo kanje so kuyingwekho abona omnye ekhosele kunelitshe zomphakathi olitshe lokuthana engakuphosile nanje sekuthatha ilayitha ilayitha leyo seyilayitha laphana ama ilayitha laphana ingakuthisa ilitshezi yaliphaka labantu kuthiwa le-smoke lesiya sokusitha kubone sekuhotshe intuthu umuntu angibona vele ngamtholi ngayotshayisa ndawo zange ukuthi ngincimbe kungutshoma kuzozama ukuthi ngihuthe angeke izwane
izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa yisigula imkhuhlane yengqondo uprofesa Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi
indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuya yenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale into embi kakhulu yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs
abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo umongameli Emmerson Mnangagwana kanye wethule umbiko othi usebenze iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwelezimbabwe ngimaleyesitho sikamen ngikoBulawayo igama langu-Ezra Jesus Banda
kuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus kubhubhe njalo abahlanu leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lumkhuhlane ulakho ukubulala ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube
ngalisa ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave selibuyile njalo nxa abantu sebe relaxile sebe khohliwe lise ngabemetheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abanengi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokho sike sakubona phambilini ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo baqhubeke besanitizer begeza izandla ngamanzi alesepa baqhubeke besenza social distancing baqhubeke bengayi endaweni eziminyeneyo okungokungafanelanga baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisesekhona njalo liyabulala.
Ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane. Ubona bona abezikolo lohulumende besenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini?
Ukuthi igciwane lingamemetheka ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda matichara yena engazihluphi ngokuthi enzene wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama sanitizer njalo uza ncedisa ngama lokho okugqoka okuthiwa ngama mask akakwenzanga konke khona lokho kanti ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angahluphi ngakho ngakho ke ngaphandle kokuthi abazali labatichara bavikele abantwana ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana aso uhulumende ngamthemba lokuthi angavikela isizwe entweni enjengale.
Abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane?
Bahlukahlukene abantu bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe bakhona abangakuqakathekisiyo. Okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ekuseni yesibili wabuya wathola le esithathu okuthiwa yibooster. Yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa kanti ke abanye bayazwisisa ukuthi kumele baqhubeke bevikeleka bezivikela ukusiya phambili kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibadlalela abanye nje vele akaze bahlatshwa babukele nje kuyingozi khona lokho abantu abasukume bathole ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili asikwazi ukuzayo asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu.
Umnumzana Efihlela Ncube ngoyinhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eTheWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa. Leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amashumi amahlanu 10,448. Umsakazo weZFBC ulodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe. Lumsakazo uthi emkhakhasweni wayo ibophe abamabhasi alitshumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge. Amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo wejuti. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani badala, sanibonani uStudio 7. Mina ngithanda lama ukuthi mfake umbono into engizondayo ngento zama-association E1 ngoba sakubona thina ukuthi kukhona umanxa wa-association like ibhukta ile problem yokuthi yayisikontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF. Bangathanda hambani lehlale upresident e-airport hambani lethola abantu be-ZANU-PF liba sengaphi. Thina konke anayikho esingakuthandiyo, yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine iphathi yabo ngendlela bona abafuna ngayo sibe sisebenze ngendlela yabo abafuna ngayo la nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sebili balulela kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basebenze ngaleyo ndlela ngoba thina kasitholi lutho ukuthi besebenze ngaleyo ndlela kula nto esiyithola asilama benefits esilama ngoba imoto yabo ngiyami ngiyisobolele lapho engisobolele khona from garden boy usebenze uzoziyafika kulesi stage esesikisho zona yabona ngemoto engiyakho uqeda lapho umuntu ekungenze kwezepolitiki ngemoto engiyakho into esiyizondela ukuthi ngoba basebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa after that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi bavuka sebethe wonke umuntu anders ukhombi sisebenza lokho esikufuna yikho sikuzondayo ngoba lakathe bazakhangela uyedwa association emtshele ukukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukukwenza into esingayifuniyo ukutshela ukukwenza thina ngento ezingasoyinto ezingezethu ngelizwe elingeletha hayi lasho ayiphele sithi kokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi ilizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi yasitheli yakhiwa singakhala senze bonke kodwa na akuzama ukuzisizinda into ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani Studio 7 okhulumayo uCleopas Zololo Enkayi uZololo Enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayela ngezombutho elizwe ngicela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe athi abantu abambalo abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantwa babo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe athi abantu abambalo bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantwa babo bekholisa labantwa babo bekholisa lemuli zabo kodwa zokubona ezabo zingakholisi sicela uvikelwe ilizwe ngicela kumakhomandazi elizwe ZNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe athi ama individuals amapolisa siyacela futhi lawo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo ngabe zigijimisa zisiyabhewula zibulele lezihlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezi amapolisa ikho lapho engicile khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi sicela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise abantu abangamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye umuntu phela laye babe ngukhomanda kodwa bambonise ukuthi laye ulaba lezihlobo
salibonani balaleli nalibasakazi weStudio 7 ngifela ukuqinisa lo okhulumayo eGana eJabiwa elubhane balaleli weStudio 7 nalibasakazi weStudio 7 indaba kamnankagwa le yokuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza umnankagwa uyalixeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amadesi abantu alayisha imijobo yabantu ayilayishi nendaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kukazubu uyabe lokhu irobha abantu ethi usafuna amaqhingi ukuthi aba usafuna amaqhingi ukuthi imoto lezo azibuyele emgwaqweni ma kukuthila usafuna icebo ukuthi ufuna ukusila lezi moto akazisele emgwaqweni lokhu asale eyeza ayivula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibisele emgwaqweni ngoba lezo kwazona lezo moto zaziphume emgwaqweni ngendaba zakhe umnankagwa ukuthi kumele zibenefitise yena zingabenefitisi yena abanikazi bazo so indaba kamnankagwa leyo ukuthi kuthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izani uma ngabe kuwukuthi ifuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma-elections kanje sekuwusuthi le mali seyibanjele lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma-elections 2023 izani ibe inemali yokukhampina ibe inemali yokuthenga laba abantu babo ukuthi behambe behlukumeza abantu kuzebo yona ingene ikhampeni kahle amanye amaphathi engakhampeni abantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyiphoyizini iphoyizini yakhona liselokhu yashiwa umgabe ayizange yaba right kungcono nje liyomfihlo kasmith wawungcono kakhulu far much better than lo owezano lo osubulele abantu osisihlukanisile osisigcwalisa amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mfihlo kamgabe nomnankagwa nabojiwenga labo inosinkala labo akuyibo amandebele labo sihlukane nama difference la ukuthi lelo umhlobo bani lo umhlobo bani asivoteleni party sibone ngathi thini party isikhipha ezimini lo sibo
salibonani msakazi omuhle salibonani mphakazi omuhle okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo siyacela kakhulu sikhala njengesizwe sikamphakazi sicela yeli sikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo yokudidiza isiko likamphakazi ukuthi kabalihloniphe siyacela ukuhlonitshwa nathi njengesizwe sicela bazi ukuthi isizwe sikamphakazi siyisizwe esizimeleyo siyisizwe esilobukhokheli baso siyisizwe esilesiko laso sicela ukuhlonitshwa cela kakhulu ukusebe bangenile babhidizile indlelele bayibhidizile bazenzela umathanda badiliza yonke into bathatha izindiyo bazama ukuhlukuluza kathesi babuyela one basibandelela badiliza bahambe e-airport egcekeni likamqabuko badiliza isimboli badiliza isayini yehawu isayamasayini la ngamasayini isimboli ekhombayo ubuze bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimboli abadilizayo kuphela ke sihlonitshwe nathi sisizwe bafuna beze bezwe njani bafuna size sithini ukuthi bezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi size sizimele isizwe sikamzilikazi siyisizwe esizimeleyo thina siyisizwe esizimeleyo siyacela ukuhlonitshwa khonapho sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume uvumelane ngesolini siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukeni abakhuluma ngokuthi ye akumelanga kubandlululwe akumelanga asilobandlululo kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu sikhuluma iqiniso lobuntu bethu lesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka icansa mihla ngemihla kwele Melika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezi nsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele Ukraine elahlaselwa ngele Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba miningi elizweni leMelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi singazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo weMelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala eMelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi, but ukuthi thina lapho esihlala khona eAmerica abantu bakhona abantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi kazenzakali kibo, basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani uthiwa sokuyinto ebabazekayo engani kwedlula ububobo kwezinye indawo. Ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, owenza ukuthi umnotho uwe nje iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya, sivaleleni elinye ilizwe lelinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha eMelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha kule shortage ecreatewa yikuthi izinto ezivela khona le kubo-China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi zithangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli ohambisa ama-truckers ohambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ngani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungu-Biden kumbe kungabe kade kungusiphathamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID, lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi i-China eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile, so ushota kwezinto lokhu esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine lobe iqalise kathesi but ilakho ku-economy ya-America ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo lazo ziyenza ukuthi economy yelizwe ingahambi kuhle ngoba kayisiyo into kade ku budget ka Biden lokuthi ngiza budgetela ukuthi ngizahlengela ilizwe lelempi yakho into ebuhlungu kakhulu yenza economy zakwezinye indawo zingahambi ngoba isiqokocela ukuthi iAmerica ithengi energy ngapi iRussia kale sokule shortage ngoba kasisa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha idule ngoba kasisathengi elizweni leli kade sithenga kilo ngezinye izinto zenzo zenza ukuthi i-economy ingani igelezela endaweni engayisiyo but thina esihlala ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesubona ngani ukuthiwa kuyimithetho kaBiden yenza ukuthi izinto zibe njalo kathesi okwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affect umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.